Toku isika disenda baku VOA Ndebele.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 30 kuLwezi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Inkokheli yemsakazo yezabelo iphakathi komhlangano wokudinga indlela ezingasetshenziswa ukukhulumisana lohulumende omutsha ukuthi bathole incwadi zamalayisensi ezibavumela ukusakaza.
Permanent secretary ishiwa nguye okade enga ekhanya njengathi kafuni ukunika abantu ama licenses but singakhangela okwenzakala khathesi upresident Mnangagwa wasesethe ipace yokuthi ufuna ukulalela abantu and ukureach out.
Izizalwane zeZimbabwe ezithi zabaleka elizweni ngenxa yokuhlukuluzwa phansi kombuso kamongameli Mugabe sezikhuthaze umongameli omutsha umnumzana Mnangagwa ukuthi aziphe isiqiniseko sokuthi zingabuyela ekhaya kazisoze zivotshwe kumbe zihlukuluzwe.
Ma kungabe ukuthi sibuyele ekhaya, sifuna upresident Mnangagwa yena asibekele phansi like a bill to say abantu wonke wase-exile kumele wabuyele ekhaya. Oni amnesty kungabe nama persecutions lawa beyenzeka kudala.
Sizaxoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 khonapha ukuze estudio ukuzwa okuphathelane lomhlangano omkhulu e-town hall meeting esizabe silawo kumahola ambalwa alandelayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulomsakazo. Inkokheli yemsakazo yezabelo engaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Association of Communities ACRAS iphakathi komhlangano wokudinga indlela ezingasetshenziswa ukukhulumisana lohulumende omutsha ukuthi bathole incwadi zamalayisensi abavumela ukusakaza. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkokheli ithile themba lokuthi umongameli omutsha umnumzana Emmerson Mnangagwa uzakwenza kube lula ukuthola amalayisensi avumela amankampani amawayeles ezabelo ukuthi asakaze. Umqondisi wenhlanganiso yeZacras unkosazana Vivian Marara uthi ule themba lokuthi umabhalane ogatsha lwezokusabalaliswa kwemibiko lokusakaza umnumzana George Charamba uzaguqula imbono yakhe njalo azwisise ukuqakatheka kokuthi bathole amalayisensi emisakazo yezabelo.
Permanent secretary ishiwa nguye okade enga ekhanya njengathi kafuni ukunika abantu ama licenses but singakhangela okwenzakala khathesi upresident Mnangagwa wasesethe ipace yokuthi ufuna ukulalela abantu and ukureach out kubantu labana akade belezikhalazo ezingalalelwa. So thina lathi sicabangela ukuthi maybe lo permanent secretary uzaqalisa labo ukuba lombono omunye ngendaba sama community radios.
Umqondisi womsakazo we-Voice of the People umnumzana John Masuku uthi ukhangelele ukuthi uhulumende omutsha uzahlolisisa izikhalazo zabafisa ukuthola amalayisensi.
Esikhathini esedluleyo kuhulumende edluleyo bekuyizithembiso kuphela kodwa okwadanisayo ikuthi ekugcineni uhulumende wayesebona ngathi ukunikwa kwamalayisensi kulabo abasakaza besemadolobheni kuyafana labezabelweni esingama-community radio stations. Ngakho lokho kayisikho ngoba uluhlu olumayelana lezokusakaza luyatsho sobala ukuthi kulomsakazo wesizwe okuthiwa yi-public broadcasting lale imisakazo yabantu bamabhizimusi ama-commercial radio station kanye le misakazo yezabelo okuthiwa ama-community radio station. Yikho-ke sibona lokho kuzahlonitshwa ngoba imisakazo yezabelo iqakathekile kakhulu kwezentuthuko.
Umnumzana Masuku uthi ukhangelele ukuthi umhlangano lo uphume le ndlela ezizaphathisa kwezokukhulumisana lohulumende.
Sizaxoxa sixoxisane mayelana ngezindlela ezintsha zokukhulumisana lohulumende sikhangele ukuthi esikhathini esedluleyo kwini okwenza ukuthi kube namaphutha bese silungisisa lawo maphutha bese sidinga indlela ezintsha esingakhulumisana ngazo lohulumende omutsha silandela lokho akutsho yena ukuthi ufuna ukuthi kwenzakale.
Umqondisi womsakazo weGetshenge Community Radio esePlumtree esebenza lozulu emangweni webulilima leMangwe umnumzana Thomas Sithole uthi uyayithakazelela inkulumo kamongameli Mnangagwa eyokufuna ukukhulumisana labantu alungisise ukuyabe kuhlupha.
Uma sikhangela inhlelo angani uyazibetha ubaba uMnangagwa sibona ukuthi ama communities kumele ephatheke kakhulu nguwo ukuthi ephatheke ukuthi bebe lendlela yokukhulumisana, indlela yokukhulumisana eyiyo esikhona emhlabeni wonke jikelele ngokuthi ama communities ebe lomsakazo wawo.
Uhulumende kamongameli Robert Mugabe ubikwa ubengafuni ukuzwa ngezemisakazo yezabelo okubangela ukuthi abakulolu hlangothi bancitshwe amalayisensi. AbeZakras bathi bakhangelela ukuthi kunenge okuzaguquka ngenkulumo kamongameli Mnangagwa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Izizalwane zeZimbabwe ezithi zabaleka elizweni ngenxa yokuhlukuluzwa phansi kombuso kamongameli Mugabe sezikhuthaze umongameli omutsha uMnumzana Emmerson Mnangagwa ukuthi aziphe isiqiniseko sokuthi zingabuyela ekhaya kazisoze zibotshwe loba zihlukuluzwe zinhloli zikahulumente ama-CIO. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma neStudio 7 eJohannesburg, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Exiles Forum kwele South Africa uMnumzana Gabriel Shumba uthe kulezi nkulungwane zezalwane zeZimbabwe ezabaleka elizweni zaphephela emazweni atshiyeneyo hathi ngoba zamacala kodwa ngenxa yokuthi zaziphikisana lombuso kaMnumzana Gabriel Mugabe. Yena-ke ukhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi aphe bonke labo bantu isiqinisekiso sokuthi bengabuyela ekhaya abazukuhlutshwa ngamacala okuzibumbela abatheswa nguhulumende kaMnumzana Mugabe.
That assurance is that those who fled political violence.
Isiqiniseko esisifunayo ngesokuthi labo ababalekela udlakela lwezombusazwe lokwephula kwamalungelo abo kabasoke bathi nxa sebephendukile ekhaya bathole isimo esifana laleso abasibalekelayo. Isiqiniseko leso singaphiwa ngokuguqula zonke izinto ezazisetshenziswa nguhulumende ukuhlukuluza labo bantu.
UMnumzana Shumba uthi kuleli qula abanye kwakungamatitshala, abanye kwangamapholisa, abanye kungabaphatheke kwezombusazwe labanye abatshiyeneyo abazithola sebedingwa ngamapholisa kumbe inhloli zikahulumende ngamacala abangawaziyo ngenxa yokukhuluma loba ukwenza okungasekeli uhulumende owayekhona. UMnumzana Shumba ngomunye wabahlale ekuphepheleni kwele South Africa okweminyaka elitshumi lanhlanu ngemva kokubaleka esethesa umlandu wokuba ligqweda elimela labo abaphikisana lohulumende. Esinye isizalwane seZimbabwe laye oyisiphepheli kwele South Africa abuye njalo abe umkhokeli wenhlanganiso ye-Refugees and Migrants Platform uMnumzana Inches Asiti uthi ngaphandle kokuthi baphiwe lesi siqiniseko nguye umongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe bayesaba ukubuyela ekhaya. Uthi umongameli Mnangagwa njengomuntu laye obalekele uMugabe wayaphephela kwamaviki amabili kufanele azwisise ngcono isimo esibhekane labo bonke ababaleka elizweni.
Uma kungabe ukuthi sibuyele ekhaya sifuna uPresident Mnangagwa yena asibekele phansi like a bill to say abantu wonke wase exile kumele wabuyele ekhaya on amnesty kungabe nama persecutions lawa beyenzeka kudala and that should be in black and white.
UMnumzana Shumba obuye njalo abeligqwetha uyakusekela ukuthi nxa kukhangelwa inani labeZimbabwe abaphephela emazweni atshiyeneyo kudingeka ukuthi isiqiniseko esizaphiwa umongameli omutsha lo hulumende wakhe kube ngumthetho obhalwe phansi loba isinqumo sedale labaphathi ntambo ukuze abephendukayo bavikelwe umthetho.
But more importantly, I think, to get just every Zimbabwean, brother, sister,
uqakathekileyo ukuthi kufanele wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe akuzwe ukuthi sesisembusweni omutsha, sesingehlukana ngemibono kodwa singabulalana, sesingatshengisa umehluko wethu kodwa sisebenzise umehluko lowo ekwakheni iZimbabwe enkulu.
Enkulumeni yakhe yakuqala njengomongameli, uMnumzana Mnangagwa wanxusa zonke izizalwane zeZimbabwe emhlabeni jikelele ukuthi zize ukuzoncedisa ukuvuselela ilizwe. Laba-ke abasuke bebaleka bathi kufanele ukuthi nxa sekwethulwe umthetho obavikelayo kutshelwe lamapholisa lama-CIO ukuthi angaphindi abahluphe futhi ngamacala okuzibazela abebebhekane lawo. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Silokhu sikuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Amapholisa eBotswana athi inani labavela eZimbabwe elingena kulelo lizwe ngokungekho emthethweni lehlilwe kumaviki asanda ukwedlula. Kucatshangelwa ukuthi inani eliphezulu lamasosha alinde emngceleni wamazwe omabili kanye lomumo wezombusazo eZimbabwe yikho okungabe kubangele lokhu. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseCape Town kweleBotswana.
Isikhulumi samapholisa eBotswana umzana Dipheko Mdube utshele iStudio 7 ukuthi inani labangena eBotswana beseqa umncele bevela eZimbabwe selehlile. Mdube uthi bananzelele ukuthi kumaviki amabili asanda kwedlula kule nani eliphansi lalabo abeqa umncele okungekho emthethweni.
Ba le rona re lebe ka gore mme gona yu hakitse ha ke se ke se tlhaloganyang ke gore le ga se maasia ke gore hela the movement ya batho ba ba crossang between Zimbabwe le Botswana.
Se go bona ukuthi abantu abahamba phakathi kweZimbabwe le Botswana bengena okungekho emthethweni sebedlile.
Amanani kwele Botswana atshengisa ukuthi kulabe Zimbabwe baphosa befike inkulungwane abangena eBotswana ngelanga okungekho emthethweni. Kodwa emavikini asanda kudlula, ngitsho le mizi eseduze lomncele ithi kulokuthula bengahlutshwa ngabantu laba. Isikhulumi samapholisa emzini weMasunga useduze lomncele wePlumtree, unkosikazi Hawulati Ngayaya, uthi ukudalwa kwamacala kwehlile okumangalisayo emavikini amabili edluleyo. Uthi kakwazi ukuthi lokho kudalwa ukuthi amapholisa amaningi kanye lamasosha emngcelweni ophakathi kweZimbabwe leBotswana kumbe kudalwa ukuguquka kwezombusazwe ukusanda kwenzakala kule Zimbabwe. ELeBotswana landise amapholisa lamasosha emngcelweni wayo kulandela ukuthi ibutho lihluthune umbuso eZimbabwe. OweZimbabwe seHabron umnumzana Obert Ndlovu uthi mhlawumbe abeqa umngcele ongekho emthethweni besaba amasosha njalo basakhangele ukuthi umumo ekhaya uzahamba njani.
Mhlawumbe abantu they are still assessing situation after izehlakalo zalast week ezepolitiki, njalo futhi amasosha agcwele emceleni ngoba eleBotswana lalikhangele ukuthi uzaba labantu abaningi ababaleka eZimbabwe ngesikhathi leso isituation ingani ayikhani ukuthi yanga.
Amapholisa athi nitsho ukudluliswa ngensitha kwamafutha ezimoto esiya eZimbabwe kwehle kakhulu konale amaviki. AbeBotswana bahlala bekhala ngokuthi abeZimbabwe abangena ilizwe nongekho emthethweni yibo badala amacala amaningi ikakhulu esigabeni esemngceleni leZimbabwe. NguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Sabron kule Botswana.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m. 2 p.m. lawo 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele.
Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky.
Inhlanganiso yeTransparency International Zimbabwe isiveze ukuthi kulezikhenxe ezilithumi lasishiyagalolunye ezibangela inkohlakalo kwezokwemba kwamatshe aligugu. Lokhu kwenzakala ngesikhathi leZimbabwe libhekane lokulahlekelwa izigidi lezigidi zemali kwezokwembiwa kwamatshe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ihlandla lakuqala ele Mining for Sustainable Development Program likhangelelwe ukuhlolisisa imbangela zenkohlakalo ekunikezeni abantu incwadi zokusebenza ngokusemthethweni. Esethula ucwaningo lolu, umnumzana Ngqobani Chabangu obona ngezokukhankasa lokukhitshwa kwembiko, uthe ucwaningo lwe-Mining Awards Corruption Risks luveze kakhulu izikhexe ezidala inkohlakalo ekunikezeni imvumo yokwemba.
Ibisenza esithi khona i-Mining Awards Corruption Risk Assessment Launch. Injongo bekuveza ingathini isikhexe lapha ezikhona esikhathini lapha nxa kusenza especially ama-claims ukuthi umuntu ofuna ukuba engaged into mining.
Umqondisi we-G26 Investment osakhulayo unkosikazi Nicola Grace Hove uthe ucwaningo lolu luzaphathisa kakhulu ngoba lwenziwe ndawonye lamalunga kahulumende okutshengisa ukuthi kulesifiso sokutshintsha indlela obekuqhutshwa ngawo umsebenzi.
Siyathaba kakhulu ukuthi i-Transparency International Zimbabwe isibe lohlelo oluhle olukhangela indaba eze-corruption eZimbabwe. Sithanda kakhulu ukuthi kathesi basebenza labo-tshekesha namanye ama-stakeholders aku-mining sector sikhangela ukuthi lizwe singalithuthukisa njani sibambeni.
Umnumzana Umnumzana Charles Chiponda owenhlanganiso yeZimbabwe Miners Federation uthe ucwaningo lolu luzasiza kakhulu ukuqeda ukuxabana kubangwa indawo zokwemba. Uthe uhulumende omutsha engalusebenzisa ucwaningo lolu kungancedisa ukuqeda inkohlakalo.
Transparent International ngiboni ngani izanceda kakhulu kumining ngoba imining ibusiness engani iyahlupa kakhulu ngodaba lama dispute ukungazwanani lokuxokozela ekugebheni imali. So laba abe international transparency labo bazancedisa kakhulu ndawonye ngiboni ngani ama business le mining kuzabangcono eZimbabwe.
ELeZimbabwe selilahlekelwe ngama billion athile emali ngenxa yokungathembeki kweziphathamandla zikahulumende. Amalunga edalele parliamente lawo alamabhizimusi awokwemba njalo kubikwa kusuka kwenze ukuthi nxa sekulomonakalo ungabe usalungiseka ngoba bevikelana. Owaye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe waveza ukuthi imali yamadayimana ayesenjiwa emarange lechiyatswa engamabhiliyoni alitshumi lanhlanu yacasha lakhathesi ilokhu ingaziwa ukuthi yaya ngaphi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Njengoba silithembisile sesilichiya kancinyane ezandleni zika Gibbs Dube weStudio 7 esichasisela ngokuphathelane lomhlangano omkhulu oyetown hall meeting esizabe silawo kumahola ambalwa alandelayo.
Lingakhuthwa ingxoxompikiswano esizalethulela yona ngolwesine kusukela ngo-4:30 p.m. kuze kuyefika u-6:30 p.m. Kumele kwenziweni ukuthi kuthuthukiswe ilizwe leZimbabwe njengoba sokulohulumende omutsha. Lizasibamba kumakakasi athi 909 a.m., 4930, 15580 laku 6080 kHz shortwave. Lilakho njalo ukusixhuma ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook ukhasi le-VOA Ndebele, VOA Studio 7 laku VOA Shona.
Yes, ulukandaba sengikhona khona mpake estikini linjani mina ngishapu kakhulu so ngingazilina. So ke njoba ichilo ke ustandekile mhlanga lapha sokumele sikhangele ukuthi ke ku social media abantu bathini ingakhona ukuthi okumele sikwenze. Siyakwazi ukuthi namhla siyaphatha udaba oqhathekileyo kakhulu sikho lapha ke eWashington DC. Lapha sikhuluma khona ngokuthi iZimbabwe kumele iqhubeke njani njengoba sokulomongameli omutsha. Amasocha sikhuluma nje asemgoqweni kuzobuya ke okunye okunenginengi. So ngeke ngakhuluma labanye abantu khona lapha ngingakabuyi enkundleni akelizwe ukuthi bathini abantu bolaba ke ngokuthi iZimbabwe kumele iqhubeke isiyangaphi. Lalelani lizwe.
Mina igama lami ngingusikhathele Nyathi ngivele eLupane. Okwamanje ngisebenzele eBotswana eGaborone. Ebengifisa ukubona kusenzakala eZimbabwe okwamanje ngopresident omutsha. Bengifisa ukubona kuvuleka amakhampani kusiba lokusebenzisana ndawonye phakathi kwabantu bonke abaseZimbabwe kungabi lokubandlululana kube lokusebenzisana nje ndawonye kuhle kube le misebenzi emihle kube le currency elizweni lakithi eZimbabwe. Sibone lathi singabantu esi khawukelwa ngamanye amazwe ukuthi bengazohlala bendawonye lathi sisebenzisana sindawonye kusiba le misebenzi emihle kuqhubekele phambili kusiba lokuthula kungabi lokusela into ezinjalo nje kodwa kube lokuba lokuthula kade vele kukhona ukuthi kulomthetho kodwa imisebenzi lawo futhi iphinde ibe khona ithi lapho nxa kubuya amakhampani bezovula kungabi khona ukuthi bayancindezelwa kakhulu ngomthetho kodwa bavulelwe ukuthi bavule imisebenzi ibe khona imisebenzi abantwana bakithi babuyele elizweni bayesebenza elizweni lakibo. Bengifisa sibili ukuthi ilizwe lakithi lingatshintsha kube njalo nje kube nemisebenzi eZimbabwe yikho engifisa ukukubona kusenzakala.
Ibizo lami ngiqinisela Vivante Dabengwa seBotswana. Mina iZimbabwe engiyifisayo ukuthi iZimbabwe
elemsebenzi ukuthi uhulumende azama amaqhinga ukuthi umnotho welizwe ukhuphuke, anxuse abamabhizimusi abakwamanye amazwe ukuthi bazovula amabhizimusi eZimbabwe, njalo abe leqiniso ukuthi lawo mabhizimusi abantu avikelekile.
Ye, igama lami nguKhumbulani Ncube, ngizalwa eCholocho, induna ngumathuphula. Okwamanje ngisebenzela eBotswana. Ngisebenzela eBotswana kunje nami kangijabula ukuba lapha, kodwa-ke ngendlela yesimo. So siyafisa ukuthi ngesifiso sande ngilesi sifiso esikhulu ukuthi upresident ongenele eZimbabwe engazama ukuthi impela abe lotshintsho kumbe abe lozwelo mayelana ngesimo esikhona labantu abaseZimbabwe, abantu baseZimbabwe abahlupheka bekwamanye amazwe. Okokuthi okokuqala nje, nxa engakwanisi ukuthi alungise umnotho ngokudlelana lamanye amazwe abangakwanisi ukuthi bevuselele amabhizinisi ukwenzela ukuthi abantu bakwanise ukubuyela emakhaya njalo bekhululeke. Okwesibili njalo, kulo hlupho esihlangana lalo kakhulu thina ikakhulu abantu besindebeleni bemathebeleleni, kungani kule tribalism ekhona eZimbabwe enkulu kakhulu eyenzakalayo. Ngoba namanje nxa useZimbabwe ungathi ufuna umsebenzi ukhuluma ngesindebele ukuthi kukhangelelwa phansi. Kube kusezindleleni nje amarodoko abakhona, wonke amaphoyisa akhuluma isishona, ungathi uyazama ukuthi ukhuluma isindebele kabakukhangele, noma eboda nje uzama ukudikleya impahla ungafika ukhuluma isindebele kawunanzwa njengomuntu ophilayo. So ngesifiso sami ukuthi enalo uhulumende osekhona ongenileyo azama ukuba lokunanzelela into ezinjengazo nalezo, athathe abantu bonke baseZimbabwe bafanane ababambanise. Xa kuwukuthi kudingakala kumbe kuvuleke something okusetshenzwayo emathebeleleni, kafake nabantu besindebeleni bangene, kumbe umuntu esindebeleni ofuna umsebenzi kaqhathe aphathe njengowesishoneni. Ngoba kathesi kule nto ebuhlungu eyenzakala eZimbabwe, kulokuthi kubakhulu kakhulu endaweni yakithi yesindebeleni, kungathi asisomazimbabweni ngoba singamkodwa singamazimbabweni. Kwenzakala ukuthi kufunakala ukuthi wonke umuntu akhulume isishona. So uyakungasazi isishona njengoba ngisithuthi mina ngowe-Church of Lele Church of Isishona sisazi, but ngendlela ye-tribalism kusiphathisa nzima. So sicela ukuthi yena lo ongenayo abe lo tshintsho, azame ukuthi ahlanganise bonke abantu kufanane, ukwenzela ukuthi lanxa kumbe kuthiwa kuyavotwa lathi kusijabulise ukuthi singamazimbabweni.
Ye, siyabezwa abantu beZimbabwe sibili bakhuluma abakufisayo ukuthi eZimbabwe kwenzakalani. Siyazwile ke uMamdluli elibeka sibili lapha la emphakathini esithi yena uyafisa ukuthi kube le mali yeZimbabwe kube njalo. Kuzobuya ke nxa sesikhangela kulabanye abantu futhi abasithumezele imilayezolo lapha. U-Oliver Spanda osithumezele singakabuyi lapha uthi khona yena kazange athabe uMongameli Mugabe ephuma esikhundleni ngoba ubona zani ugwegwa kumbe usetshenziswa libutho. Uthi ke okuyinkinga ukuthi uMnangagwa lo mnumzana uMgabe bayafana. Umbuzo wakhona alawe ukuthi ke pho ke lo sefakiwe uzoyenzani, akusizo ukuchitheka igazi yini kwele Zimbabwe. Uthi akwesabayo kakhulu ukuthi basondelene kakhulu lo uGeneral Chiwenga. Ngiyamkhumbula ke uConstantino Chiwenga okubutho ngiyokhokhela ibutho leZimbabwe, so nguye owahluthuna intambo zombuzo. Kuzobuya ke uMntini McLean la uyabhala lapho uthi mina ngiseBotswana khona ngapho singazi ukuthi kuyahamba njani kwele Zimbabwe. Kuzobuya ke lo Ngqabutho Ndebele. Ngqabutho, siyabonga ukuthi la usibhalele mfowethu. So Ngqabutho yena uthi akutshintshwe ama-bond notes lama-coins akhona, sibe le mali iyenelisa ukuthenga kwamanye amazwe. Amapholisa kawafundiswe njalo ukuthi babe lobuntu, bayekele ukwenza njengengulube ezisedibheni xa besemgwaqweni. Kabangathi all the time babona imota sebebona imali. So kuyasimangalisa ukuthi kambe umuntu angahlalele kucala sonke isikhathi. So ke abantu kabahlonitshwe emgwaqweni lapha. Kuzobuya ke ubekezela Maduma Fuzwa ukuthi sokule minyaka sikhalela ukuthi uMgabe aphumule. Namhla sokwenzakele noma nje esuke yedwa khona, okwakuzaba kuhle kwakuyukuthi aphume, baphume bonke abantu bezanupf. So uyalibeka lapha ke mnumzana Maduma. Uthi ke umongameli omutsha kaqale ukukhokhela ilizwe ngokufanayo ebantwini bamabandleni wonke. Ye, siyakuzwa kakhulu. Sizokuthiwa silobaba lapha ecingweni, singazi ukuthi silobani, kodwa ngike ngizwe. Linjani khona lapha ecingweni, ngubani?
Ngiyaphila Dube, ngumfundisi uDube.
Awu mfundisi, utshona njani?
Sijonile baba jone njani?
Hayi sijone kahle sibili. Akutsho ukuthi ubona njani udaba lolu eZimbabwe ngoba siyenza lokho kuthiwa yi town hall esiyabe si screen live ku Facebook njalo siyethula lemsakazweni ngo 4:30 PM. So wena ubona njani konoko ukuthi iZimbabwe kumele iqhubeke njani ngokusebenza kwayo?
Ya iZimbabwe isesikhathini senguquko. Lokho esingathi ngesiwa i-transition sisesikhathini lapho kuguquka khona izinto. Kodwa ke ngingakutsho ukuthi kuningi okufanele kwenziwe Dube kungakafiki lapho esithi khona sesifikile, asikafiki. Sisasephakathi komango. U-president omutsha mina ngingakutsho ukuthi yebo asithokozanga ukuthi kusele still kuyizana uPS. Kodwa simnikele ithuba sibone ukuthi wenzani. Umlando anawo mina ngimnika wona in the next 6 to 12 months yikuthi kakuguqulwe izinto ezingaphansi komthetho welizwe like iZimbabwe Electoral Commission nge-corruption ekhona nge-rigging ebekhona iminyaka edluleyo kayidisbande kayidilizwe kuqalwe phansi kufakwa abantu abazimisela ukuseva abantu not umuntu odide. Amapolisa kumele kube lo mqondisi omutsha wamapolisi uthi uri sikhathele ngaye kumele aphume. Ama-permanent secretaries I think kumele kuqalwe phansi kudingwa abantu abangama-workers not abangama-politicians.
Elokugcina sibili sidobha omunye lapha sesilomunye ecingweni. Ye elokugcina sibili 10 seconds baba mfundisi.
Yes, sidinga ukubona inguquko engekho emlonyeni kodwa sidinga ukubona uhulumende omutsha esenza izinto ezizabenza bahlale kahle langokuthula ezimpa.
Awubonike mfundisi, siyabonga kakhulu, ungadinga kusasa. Ye sesilomnumzana Themba Lima ecingweni lapha. Lima, kunjani baba? Ye, wena ufisa ukuthi iZimbabwe ingaba khona, ingaba iZimbabwe enjani njengoba sokulo mongamelo omusha?
Ya, yona njengoba sesimtholile umongamelo omusha, sithi ukuthi ngezinye indlela singakubongela, yes, kodwa singakakubongeli ngoba sesifisa ukuthi lathi sisuke lapho sikhona njengamanje kube iZimbabwe lokushintsha, kube iZimbabwe lemisebenzi, kube iZimbabwe elenguquko enkulu, kungabi iZimbabwe esiyikhangeleleyo ngathi mina kumbe sithi kungabi iZimbabwe liyane okuthiwa iZimbabwe ngomlomo kube
awuboni-ke. Lima, awuboni-ke, sibongile, isikhathi sesiphelile, kodwa lingakhohlwa amaZimbabwe amatsha, maZimbabwe amahle ukuthi siyabe sisilethulela ngo-4:30 PM udaba ingxoxompikiswana khonapha-ke e-Washington DC. So ke lingakhohlwa futhi njalo la uradio kumbe emsakazweni lizangena ku-4930 laku-6080 kilohertz shortwave. Continue ngakhohlwa futhi la ku-909 AM. So ke suka khonapha enkundleni ngu-Gibbs Dube. Bye bye. Lingakhuthwa ingxoxompikiswano esizalethulela yona ngolwesine kusukela ngo-4:30 PM kuze kuyefika u-6:30 PM. Kumele kwenziweni ukuthi kuthuthukiswe ilizwe leZimbabwe njengoba sokulo hulumende omutsha. Lizasibamba kumakhakhasi athi 909 AM, 4930, 15580 laku-6080 kilohertz shortwave. Lilakho njalo kusixhuma ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook ukhasi le-VOA Ndebele, VOA Studio 7 laku-VOA Shona.
Sibonge ke uGibbs Dube we-Studio 7 obesichasisela ngokuphathelane lomhlangano omkhulu owe-Town Hall Meeting esizabe silawo kumahola ambalwa alandelayo. Hayi ke isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singeke hlukani wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inkokheli yemsakazo yezabelo iphakathi komhlangano wokudinga indlela ezingasetshenziswa ukukhulumisana lohulumende omutsha ukuthi bethole incwadi zamalayisensi abavumela ukusakaza. Izizalwane zeZimbabwe ezithi zabaleka elizweni ngenxa yokuhlukuluzwa phansi kombuso kamongameli Mugabe sezikhuthaze umongameli omutsha umnumzana Emmerson Mnangagwa ukuthi aziphe isiqiniseko sokuthi zingabuyela ekhaya kazisotshe zibotshwe kumbe zihlukuluzwe. Njalo kuzizalwane ezihlala kwamanye amazwe, amapholisa eBotswana athi Inani labavela eZimbabwe elingena kulelo lizwe ngokungekho emthethweni lehlile kumaviki asanda okwedlula, njalo kucatshangelwa ukuthi inani eliphezulu lamasotsha alinde emngcelweni wamazwe omabili kanye lomumo wezombusazwe eZimbabwe yikho okungabe kubangele lokho. Hathi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.